udubo esilalo ngolokuthi asila imithetho, asila ama-policies a-consistent. Kathesi nxa kuyikuthi umuntu uyafuna ukuthi azifakele imali yakhe lapha eZimbabwe, uyabe ezibuza ukuthi nxa sengifuna ukuthi ngiyithathe engxenye yaleyo mali ngiyibuyisele lapho engivela khona, ngingakwenza njani bengangibophi? So imali yami isevini lapha eZimbabwe? So udubo ayisilo olokuthi thina sila potential, mbona njengani i-economy yethu ile potential enkulu kakhulu. Udubo yilo lolo olokuthi asila mthetho eza encourage umuntu ole mali yakhe ukuthi ayibuyise, engasabi ukuthi ingabuya imali yangkhona engahlupheka ukuyibuyisela lapho avela khona.
Kodwa umthetho ojonge ukuhambisa inotho kwabensundu o indigenization sowaguqulwa, kungani belokhe besesaba bakwamanye amazwe?
Ayisiyo indaba ye-indigenization kuphela, ungananzelela uzabona ukuthi umuntu athumezele imali phandle kwelizwe akuvunyelwa lapho elizwe laseZimbabwe. Abakwenzayo bakwenza ngendlela eziphandle komthetho okunenkwangkhona. Izimali eziphumayo lapha eZimbabwe, izimali eziphuma ziyothenga esingabe sifuna ukuthi sikusebenzise lapha eZimbabwe.
Okunye okubambe inqubela phambili ngeke sithi lukhetho yini, ngoba umnankagwa uthi osomabhizimusi abaningi bakwamanye amazwe bamtshela ukubana basamele lukhetho.
Lelo iqiniso sibili, ngoba esikwaziyo ukuthi ungasenani ukuthi sesilobukhokheli obutsha yiZANU-PF ekhokhelayo. Abantu bebelahle ithemba ngeZANU-PF. iZANU-PF bebebona njengani ayiphathi engafuni ukuthi ihlale kuhle labantu, iphathi engafuni ukuthi abantu babuye lezimali zabo. So abantu basakhumbula lokho ukuthi abo mungamelo Emmerson Mnangagwa labanye bakhe ngabantu beZANU-PF.